amagets umuntu kade wathenga bese kuthi wathethe umuntu kade ethenga $20 laphana i-bond liseling ngale US kathesi usewathenga $200 kuma-deploye nge-interbank rate phosen ngoba bama-deploye ngo-10 ama-feature singatsho njalo abala ama-prepaid meters uhlupho luba khona ukuthi ungathenga i-first 50 singathi 5 units besingathi $50 ayabe esachiphile then nxa susiya kulawana susiyadlula ngabe susiyathenga amanye the other 150 liyana abe seqansile ngoba abe se almost times 2 i-price yamkhona then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibile kuzwa ngoba abe sekuthaya $3 something per kilowatt ngoba lana ukuqalelani first 50 lokuzeliyana iyabisa kuthaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RPGS cents then nxa sokusiya ngale ngaphezulu la yabelo kuqhelisa yake bo 80 something then ungavela udlula i 200 iyabisa kuthaya sibili 3 point something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RPGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula ongazange kubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kule ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokhu besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantend regardless ukuthi usebenzisa amagetsi anganani so ngasikhangela ukuthi amagetsi athole ngeke amagetsi lapho emalokithini ayahambe kusene ngo-5 azaye buya mhlawumbe ngabo-10 11 ebusuku kodwa nxa isibuyibhilela kuyamele uyibhadale yonke sonezindlela abantu asebecilwa kodwa ngaso kuyimuli enkulu sabe sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya u-40 singathi i-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale phose $900 ukuthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kukhona leyo ifiga amanzi uzabhadala ngani ezinye iindleko ezinjengabo school fees o-transport kungawo ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amakhi khona la
manje laba abangenelisiyo ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlelezele sengathi ngama-exotic trees ezokuthi ungaza kunjani ungaza kuzibase izihlelo zemthunzi nje ukucetisa emayadini singazi laba besalathizani labo phumula ngale abangakibo Robert Sinyoka labo St. Peter's but kulamalokithi phela ngesigodulwane lamaganga lawo so bona bayaphila njani ungananzela amagetsi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abe ngekho nje khona kuba ungasesikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuyaso labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka kambe iyihlelo zakhona zebe zingaki
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ye saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalayo babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangele ukuthi sikuhluzisise ukuthi kanti kuvele kutansa kusiya ngaphi kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela la yonke nje i-service provision yabi khona ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela sibili kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kati ibe isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asisabali-ke igetsi mhlawumhlane ezaba khona sibili ukuthiwa abantu bayasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele abayisebenzisi so kuyahlala inyanga ilani ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabe kumagasi abanye njalo sebegcina bebasa ngabe ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha liboophumula ngapha kuthi abanye njalo babasa inkuni abanye sebetheka-ke zitofu zona ezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ngababiza bayafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igetsi beyidulisa kangaki ngekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni.